Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo womhlaka 4 zibandlela 2025 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende ukhuthaza ukuthi afundise ababalisi Braille ukuze baphathise abantwana abangaboniyo. Izakhamizi zamaphandleni zithi ubulukhuni omnyaka ka-2024. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EleZimbabwe namhlanje limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lweWorld Braille Day. Usuku lolu olwaqala ukunanzwa ngomnyaka ka-2019 luthakazelelwa ngenhloso yokupha uzulu ulwazi ngokuqakatheka kweBraille njengendlela yokuthi abangaboniyo bathole imibiko ezakwenza bafinyelele amalungelo abo ngokugcweleyo. Umanyano we-United Nations uthi abangaboniyo abedlula i-billion emhlabeni wonke jikelele basengozini yokuba mpofu kanye lokuhlangana lezinye indubo ukwedlula abanye, ngakho usuku lolu luqakathekile kakhulu kubo kanye lakuzulu. Ukuze sithole okugcweleyo ngalolu daba, sixoxa lomnumzana Masimba Kuchera okwinhlanganiso ye-Center for Disability Rights.
Ngingathi usuku lolo luqakathekile kakhulu, ikakhulukazi kubantwana abangaboniyo lalabo abafundisa iBraille, ngoba uzananzela ukuthi umuntu engafunda iBraille uba more able ukwenza into ezinjengama-spellings uwehlula nxa usebenzisa itechnology yalezi nsuku enjengamakhompyutha.
Usuku lolo lunanzwa iZimbabwe yena isingaphi nxa kukhangelwa ukusebenza kwe-brain?
Siyazama njengelizwe, kodwa kulokuningi esingakwenza. Okuqala, ukuze izifundi zonke zibe lolwazi olwe-brain. Okwesibili, uthi sibone ukuthi sisebenzisani nxa sibhale i-brain. Uzananzela ukuthi izikolo eziningi zisasebenzisa ama-slate lama-styler. Yona technology ayisatholakali. Sokumele lathi simuve ukuthi sisebenzise ongama-Perkins Brailler. Ume lenye i-technology nje engenza ukuthi isifundi labanye kube lula kibo ukuthi basebenzise i-Braille. So ukuthi babhale i-Braille. Khathesi ngibona njengani kuloduko olokuthi asila ama-Perkins Brailler eneleyo.
Banengi na ababalisi abenelisa ukuthi bafundise labo iBraille.
Uqakathekile ukuthi i-Ministry of Education nxa ifundisa ababalisi ibafundise iBraille, ngoba nxa sikhuluma ngendaba ye-integration eyokuthi umntwana engafunda at whatever school, ababalisi kumele babe lolwazi olokufundisa iBraille. Khathesi banilutshwane ababalisi abalolwazi olokufundisa iBraille elizweni, ngoba ingathi specialized area of special needs education.
Ekukhuleni kwenu iBraille yaliphathisa kangakanani kulezinto na elingathi lalingeke lenelise ukuzifeza ukungela Braille?
Ngathi iBraille yangincedisa kakhulu mina. Owaqala uthi ngibe ngumuntu owazi ama-spellings, yangincedisa njalo ukuze ngikwazi ukubala, ukuze ngibe le-interest undaba ezithiyethiyeneyo. Njalo yangincedisa njalo ngoba besilabantu ababekwanisa ukuthi bafundise iBraille. So khonokho kwanceda kakhulu, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi basiqalisela ukusifundisa iBraille sisabancane kakhulu. Othi sikhula lathi besile confidence ezokuthi lathi siyakwazi ama-spelling, siyakwazi ukubhala lokubala.
le ngathini kwabanye abasakhulayo abadinga ukusebenzisa iBraille ngaleli langa eliqakatheke kangaka?
Kumele siqakathekise iBraille, iyo ilanguage esinceda thina ukuze lathi sibe kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Uzananzelela ukuthi khathesi njengoba ilizwe selisebenzisa into zamakhompyutha lani khanya njengani abantu sebeyilahla iBraille, kodwa iBraille ilokhu iqakathekile kakhulu nxa sikhangela ukuthi iyo ezasinceda ukuthi sibe ngabantu abaconfident, sibe ngabantu abakwanisa ukubhala ama-training ayiwo, sibe ngabantu abakwanisa ukuthi bazivalele.
Umnumzana Masimba Kuchera usebenza lenhlanganiso ye-Center for Disability Rights, ube secingweni le-Studio 7 eseBhilitane. Amanye amagqwetha athi ukususwa kwesigwebo sokulengisa kuyinto enhle, laloba bekulabanye enkundleni zokuxhumana ebulenjini abathi ukukhutshwa kwesigwebo lesi kulakho ukwengeza ukudala kwamacala okubulala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa legqwetha umnumzana Ngqobani Sithole.
Isigwebo lesi esentambo ngokubona kwethu besiyisigwebo esihlukumezayo, isigwebo esokuthi umuntu akhitshwe ubuntu. Nxa kuyikuthi umuntu uyenze icala, umuntu kumele agwetshwe. Ukugwetshwa kwakhe ihanjiswa entolongweni, kube kuyikuthi umuntu lowo aphinde aphenduke ebantwini akade ehlala labo, esengumuntu odeserva ukuba nabantu bonabo, esithi ngesilungu i-rehabilitation. Ungakhangela isigwebo sentambo besiyisigwebo sokuthi lawe kuzwe. So isigwebo esinjalo aso sigwebo even ukhangele umhlaba wonke jikelele, isigwebo lesiyana sokuthi abantu umhlaba wonke kade sebesithi hayi isigwebo lesi aso sigwebo sokuyi-Jesus.
Ukwesulwa kwesigwebo sokulengisa lesi akusoze kuwengeze na inani lamacala okubulala? Izigebengu sezisethemba ukuthi azisoze zijeziswe ngokulengiswa.
Eyokulengisa isikuthi ikhitshiwe completely, ikhona ku-state of emergency le in terms of i-defense act. So nxa usukumela uhulumende kuyukuthi wenza izinto ezinjani njengazonezo, yikho lapho intambo ebuya khona. So it's extreme conditions lapho ependuka khona. Kodwa generally umuntu oyenza icala lokubulala kumbe any other icala angeke asagaxwa isijeziso sokuthi uyahengwa.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ube secingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela ntsheshwe, lamlela nampa wafuwe mbula. Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe.
Kweze emaphandleni, izakhamizi zemaphandleni eMatabeleland South zithi bezithwele nzima ngendlala esabekayo nyakenye, njalo zikhulekela ukuthi kube ngcono lonyaka. Kulabantu abedlula izigidi ezizikhombisa 7.7 million abalambayo ngenxa yesomiso esibangelwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Loba kunjalo, abantu abaningi bafisa ukuthi izulu line benelise ukulima. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Sikhangezile Moyo oyisakhamuzi samasholo moshe ekwana North uthi umnyaka ka-2024 bunzima kakhulu ngenxa yendlala eluhlasela abantu kanye lezifuyo zabo.
Umnyaka ka-24 hhayi awusiphathanga kuhle, ngizula linanga kuhle, indlala ibe nkulu kakhulu, zafelwa zinkomo, zafelwa ngamadonki. So lo nyaka izulu selinile, sikhangelela ukuthi silime, engiqalisile ukulima kodwa sesisiningi lethu sesilima ngezandla ngoba impahla zokulima kazikho. Imali yokuqhatha ama-tractor akasila ngoba sibe sile ndlala enkulu kakhulu, izifuyo zifile, amadonki afile, inkomo zifile.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane ekwanda South uthi umnyaka odlulileyo uJeneng lengabayanga ngemva kokulahlekelwa izifuyo.
Sesiphazamise kakhulu 2024, siphazamise kakhulu ngoba izifuyo zisuke zafa yonke into, hhayi le ndlala konke u-2024 singazi u-25 futhini esiphathelene.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Gumlani Moyo oyisakhamuzi sensindi othi iningi lizaqala phansi ukufuya inkomo, imbuzi lokunye.
Ayisiliphelile sesikhangele sikhalele ukuqalisa, sesikhalele ukuqalisa kuo.
Ukansila kawa-13 eGwanda South umnumzana Miklas Ndlovu uthi umnyaka ka-2024 ube mubi kakhulu ngenxa yendlala ebikhona.
Umnyaka ka-2024 ube ngumnyaka onzima okunye okumangalisayo, ikakhulu endlaleni yabantu. Yiwo umnyaka kwelakithi lapha ewadini yethu waba ngumnyaka ongakazange utholakala ihlobo. Lona ijodo ngokwalo manzi abe luhlupho, wathola sowulwiwa abantu sebebangisana, hey amanzi uthi amanzi amaningi ye uvela khatshana. Abe ngumnyaka omubi okunye okumangalisayo.
Unkosikazi Saziso Khumalo wayeyisakhamuzi evokole insiza uthi bafisa izulu liqhubeke lisina ukuze benqabele indlala.
25 siyabonga umlimi ngoba izulu angithi izulu lakithi selisina, siyalima lokhu liqhubeka nje lisina lakhona okhe sikulimayo, hhayi siyakubona kuyaphuma. So sikhangelela ukuthi umnyaka uqhubeke izulu lisina, ngeke uzaba ngumnyaka onganeno kulalwane ngoba hayi sokuphuma konke omadelele lamalulu olude sebephuma. Khangele ukuthi iNkosi isiphilisile ube ngumnyaka onganeno ongcono kulo 2024.
Usobhuku yamashelo omushe umnumzana Love Mondlovu uthi lanxa izulu selisina inkomo lokhu zisifa.
Umnyaka ka-2024 lobu ungamanga kuqonda lo inkomo zifike eziningi nanginje ezingu-7 yena le ekhona apha ngesi-7 okuthi ngekhanya ukuthi vele sibaya vele nizasivala. So umnyaka omubi wathi uvele umubi kakhulu ikakhulu ezifuweni, kuyafanana lebantwini abantu bathengala amanzi zifika zingathola amanzi okunatha oshithi indlala esifuweni ibini njalo namanzi ukuthi zinathe ukuthi asisakwazi ukuthi sizivulayo koma konke nendlala ngoba sesezifa ukuthi lanxa utyani sokuhluma zinkomo zokuzizivela phansi.
Iphephandaba le-Herald libile ekuqaleni kukampalakazi nyakenye uthi bese kufe inkomo ezedlula inkulungwane ezingama-50,000 elizweni lonke jikelele ngenxa yokuncipha kwamadlelo nokutholakala kwamanzi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Mube.
Okwamanje sike sizokwethula ngosithandekile mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula imigoqo ebebhekane labomama ngomnyaka esisanda ukugqiba, ikakhulu ngenhlelo zamanzi lamagesi lokusilela kokudla. Sibheka phambili ukuthi kambe umnyaka lo oka-2025 umomethe. Sixoxa lo Councillor Khalazani Ndlovu ka-Ward 10 eNtumbane ongumgcini sihlalo wekomiti yebona ngenhlelo zamanzi kumanisipala wakoBulawayo.
Inhlelo zamanzi lamagesi edolobheni elinjengelakoBulawayo sesikuthatha njengenew normal. Amanzi alokhu ekhona kathep, inkinga kube yiyona la magesi esikhuluma ngawo ukuthi ayenelise ukusiphampela amanzi ethu lapho okulama-criteria ngama-postnet. Sihlale amalanga ayi-3 towards Christmas kungela lona ugesi. So sehlulekile isifiso sethu ngesiloyiso besinaso besithi ngadilive onke umuntu koBulawayo mhlaka-25 utholile amanzi. Kodwa amanye amakoti zitela esingakontroliwe akagesi, ugesi lo ngwethu osesilise lapha esikhona kathesi.
Udaba lokusilela kwenkonxa zamanzi ezamabhawuza-ke abantu bengakhangelelani lonyaka?
asila loni pauza. Unga ma pauza at down. Siva ndege ku procurement. Uti feneli su uti finite ama pauza. Iko njita ama nyama forces. Awa ako eza njeni za gwezga gula wa. Ugawe gula ma external forces. Sile eva saini la penga sainanga la pa. Utu gula wa yu atuela ma. Koro wale nga umu zaali uzatini. Yiti teraba kanele tini za kani. Ndoke sike ayi si alumi. Koto wale silo kusupo oli kuu. Akla manza tena njile madamu. Anga vwe deli sote kisika kona. Isho tikeni etuvi duplication of things a pipeline. Aiga yenziwa. Imiti ya mkeni etu ipopoma temu. La ama depa wetu. Siri mprocess. Ilo mkemu kwa isha ngani. Kesi ite njikwela. Ibuti nisaombewe ngasuna chita pa endo 2025. Okuchu kinchezi mingwa lao relying. Kwa manyama fosi. Veni ama aquafaz. Sikali nde iti stati. Ukuthi kuhamba yikho lapho esikhona lake
njengabo councilor liphathisa njani abangenelisi ukuzibhadalela indleko ezifana lezi esibhedlela lemakliniki ukuthi uhulumende abasize
esikwenzayo sina sama councilor umuntu ofika lohlupho olunjengalolo kumfanele incwadi aye ku social welfare i-social welfare yilo i-department elibhalayo izincwadi li-authorizer liba exempt ukuthi bengabhadali i-such funds because of their conditions ngemva asesile ngokufunda kwabo.
Kodwa yona leyo i-social welfare iyabanikeza okokudla na
sina kule program eke yabakhona kumbe iqalise phakathi komnyaka ibingela ama-councilors involved basi-involva nge-last minute i-program yawubi ayizwakali lakathi sizoke ngayizwa kumbe kuthiwa kufaka imali emafonini kumbe kuthiwa kwenziwani nokuthi ama-beneficiaries bathatha ngathi because ngani bathatha abantu from a certain political party yiba bahamba bebhalisa abantu ezindlini and i-database yakhona siyazi thina those social workers, the social protection, the community, those workers, abayibo abakwazi ukuphila nabantu nokuthi laphana esigabele singaka kulabantu abanje they were sidelined from this program. So ukuthi vele bayirana njani bayirana bodwa emkotweni asiyazi.
Ngambe singabona kusenzakalani njengoba izikolo sezivulwa nje kuyona le inyanga kulabo abaswelayo.
Omama abahlakaniphileyo abasebekhanya bamile ndijani ukuthi bathenge izivilimoco zekhisimusi bagijima kutobha amabhuku amabili amathathu ngoba kusasezobunzima kumaviki amabili alandelayo omama yibo phela abagcina abantwana esikolo sisazahlangana lobunzima ujanuwari ezingephela culturally kwabantu abakumama yiyo ama-primary caregivers ngifinde ikigogo le-90 years le-84 years 70 years nguye futhi ogcina izintandane ezimore than 5 something like that because of different social ills ezenzakala ekuphindeni ukuthi umntwana agcine seyintandane and bazithole bonke abantu laba sebegcinwa ngabantu abesimami abangogogo.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Khalazani Ndlovu kaward 10 eNtumbane ongumgcinisihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kumanisipala wakobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC.
Okakhathesi ke sizwe uNtukamile Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba.
Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla sixoxa ngodaba lwegugurawundi sisesilobela eMidlands. Ngesikhathi salumbhuqazwe ibutho lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 kulesi sabelo kanye lasemathebeleland. Umongameli Emmerson Mnangagwa usungule uhlelo lokulungisisa loludaba kodwa watshiya iMidlands phandle okuyinto esolwa ngabanengi kulumango. Sixoxa lo councilor kaward 20 esilobela umnumzana Maqhawe Moyo.
Igugurawundi le esikhuluma ngayo kulabantu ababulawa eMidlands which is Slovela, Zombe and Lua Quim. But we also have some months ago to corner in the Olay Midlands, Gaiko, Gushelo Kumis and Amulota, Ola Taliswa, President Omunangako, Mandeville, and which Avanti Bakulumisan, Kotuagi, Tinaje Midlands, Gaiko, Paratua, Gulavantu, Ababulawayo, Ababalisa, Uncumenta Pepe. Matanda Fusane, La Monierotong, teachers told. Kanti family Avoleo is a Kuluma Lavovani, Kulumisana Umlota, then a Kulu.
Njengaba holi besigaba kuyini elikwenzayo ukuze uhlelo lolu luqhutshwe lase Midlands.
Mina njengokansila wesigaba esinye laso esilabazali ababula ngesikhathi seground ngiyazama ukuthi uhulumende ngikhuluma ku-social media ndakubo Studio 7 enyuzini ndakukho konke ukuthi uhulumende mhlawumbe engabona ukuthi thina njenge-Midlands asiphathekanga kuhle ngokuthiwa kuhlelo lokukhulumisana umlotha i-platform enjalo njenge-Midlands ngicabanga ukuthi nxa ingaba khona nxa uhulumende engezwa inkulumo engiyikhulumayo bengicabanga ukuthi bengathatha inyathelo elingcono kube labantu abakhulumisanayo ku-Midlands uhulumende ngiyazi ukuthi uyazama ukuthi kube lokukhulumisana but nxa kukhulumisana kwakhona kuthiya ezinye izigaba mbona ngani akusoze kuphume kahle kakubunjwe indawo ezathatha izigaba zonke zelizwe lapho kwahlaselwa khona iguground kungabe le ndawo ezingenayo kube le ndawo ezishiywayo ngoba abantu iguground yayikhona emathebheleleni lasemidlands ngicabanga ukuthi inkulumo lezi abebandla lezanu PF abanye bangibeze bekhuluma ku-Studio 7 ngithemba bakuzwa lokhu bazaphendula nxa besizwa ukuthi njenge-Midlands esilobela silabantu ababulawa ngesikhathi se-ground sicela labo bahlufaka kulolu hlelo kanti yiphi i-ofisi okufanele ilandwe engasiphathisa ukuthi i-Midlands layo ingene phakathi kwalolu hlelo
bakhona abasola ukuthi uhlelo lolu luphathwa izinduna wena uthini
mbonangani abasozi baluphatheke usuhlelo lolu ngoba labo siyaba sibabone bephatheke kwezepolitics so abantu abasozi babe free ukuthi bakwanise ukuthi bakhulume lokhu ababona kusenzakala kusenziwa izinduna so ngicabanga ukuthi ama-independent organization kumbe ama-organization akwanisa ukuthi ahlanganise abantu abazingeze conflict resolution mbonani baye babayibo abangaphiwa uhlelo izinduna kazikho qualified to hold lezo post ngoba abanye vele siyababona ukuthi ba baphatheka kwezepolitics balohlangothi abajeke kulo
inhlanganiso yeibhetshu likazulu siyazi ukuthi ike yafaka ilitshe lesikhumbuzo segugurawundi khona ngapho e-Midlands kodwa latshontshwa selabiselwa yini
okwakathesi ilitshe lekhe bengakafakwa sikhangela ukuthi nxa bengazuza njalo imali siyabakhuthaza ukuthi kababuye bafake amatshe ukwenzela ukuthi abantu bakithi besendebeleni ababulwa isikhathi seguguraundi imbali yabo ingalobi ngikhuthaze ibhethu likazulu ukuthi bengadangali bayehle umoya abaqhubeke behamba befaka amatshe kulezi ndawo ukwenzela ukuthi abantu bakithi sibakhumbule njalo siyababonga ngokuthi bahamba besenza isikhumbuzo sabantu beguguraundi amatshe adilizwa sibili siyakubona lokhu aweguguraundi yinto embi kakhulu esingayithakazeliliyo yona leyo
Sibonge ukansila ka Ward 20 esilobela umnumzana Maqhawe Moyo ngokuba lathi kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
Kuhlelo abaculi bethu liviki silo Charles Mthekwe imbizi odabuka eBinga ehamba leqembu lakhe lechisawu Super Sounds lapha baphethe idlalade labo elitsha
Jada, 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 bonani balandeli endaweni zonke ezijiyeneyo emazweni abajiyeneyo njalo futhi ibizwa ngu-Charles Mthethwe imbizi ihamba lesiqembu leki-South Super Sounds nansi i-albhamu yethe ngunumber 3 ethi yona Lyakamuleva engile themba zoyijabulela kakhulu
Yebo mela bezana kuna makatari bayo. Zosalu paiza. Uzo kanje ni tudyo ya slanga na lokho. Zwani. Dati ba tra botikala wa o poti ya kite balala ngula senge senge atala bonye beso. Dati ba tra botikete wa o poti ya kite balawa ngula senge senge atala bonye beso. Jaja mwana kuri ndiswe jaja Dati basira poti keti wawo poti yalite bala langula chenge chenge Atala bonye wesu wale lati luzire bama
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
Ngasithola ku number ethi yona +26371782405 Okwamanje ngise Zimbabwe ongabe ufuna ukuxhumana nami ngiloku yakwele South Africa kuthi inumber zasegoli enxa ngabe ufuna ukuxhumana nami zithi zona +27643559573 Ngabe ungabe ufuna ama CD noma ungabe ufuna ama USB xhumana la kulezi nombolo
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi
Ya ngiyabonga abalandeli abahle inkosi libuzise endaweni ezijiyeneyo amazwi engalitshiyela wona ngokuthi lisupport ngendlela eyiyo sicina lathi sifinyelele ukufika lapha ezingeni eliphezulu into engicela yikuthi likhona ukusupporta ngendlela ezihlukeneyo njengoba sendinikile inumber zethu xhumanani lathi nxa ufuna ingoma sakhona ukusendela uthenge online nxa ufuna CD futhi ungakhona ukulithola siyakulayo ukuthi ngakwendawo ukhona ukuthola iCD ngilithanda lonke ilizwe lonke ngibonga la futhi intukamili inkomo ngomsebenzi omuhle osihlanganisa labalandeli ukubana sikhona ukuthi lathi si-advertise emoyeni
ngakehlukanike sikhangele ebezihamba phambili uhulumende ukhuthaza ukuthi afundise ababalisi braille ukuze baphathise abantwana abangaboniyo izakhamizi zemaphandleni zithi ubulukhuni umnyaka ka-2024 silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutaba kancube ngisithi lilale abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.